Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi idaba lolu lusesimene sicayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Waba ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesethezwa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Sixoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusi Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamachuma amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukuchaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha e-South Africa uZuma. Kanti njalo-ke ukuthi enze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo sesokuthi isigwebo sakhe simelele usuku lwamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela mthetho selizwe le-South Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli Zuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenxe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba.
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanelwe ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa-ke udaba esinalo lokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti-ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle kusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi, kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke-wonke. Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyibona yenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseyudaba lezinkantolo kuphela kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi, kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla okuthi balwe bamsekele, njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibonakale ukuthi njengobesho ukuthi kasikho emthethweni. Kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane elincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo, libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele.
Sizwa kuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla, ubona kungaphela njani lokhu? Bagcina yini becitheka abantu?
Kusobala ukuthi laba abalandeli kumbe abasekeli balowayiswa ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sicayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi owayesengumongameli uZuma kuthwebe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibonte izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda saseKZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesa sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izinto ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo ephakeme mayizokwethula isigwebo kumbhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vuso Moses Banda ingcwethi ecubungula ezomthetho njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrika esihlala kwele South Africa iAfrica Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu, izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilithumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kule mbiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efidlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela mbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazithola i-oxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki ezindaweni eziningi ukuba abantu bakwazi beya ifice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi faneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaningi kakhulu, abantu kabaqaphise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla, kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasileli. Wena ukubona njani lokhu okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso ukuthi ama vaccine aweneli abantu malushwane kakhulu, ayabuya aphele abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab ukubuyela bayehlatshwa ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokuqala abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhulumayo kilo qiniso, yebo kambe kuyangena lapha nalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalushwane. Kuyadingeka ukuthi bathenge kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini
abantu? sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distance, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo le-World Health Organization bayilani. Kodwa-ke njalo siyathola abantu laba abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa yi-COVID kulokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho-ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokhu kungahlatshwa.
Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. MTC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus ebalisa ukungahamba-hambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dube Kosibanda, uthi balembiko ethi abebandla le-ZANU-PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelani lemigoqo ekhona.
Lathi samandijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona yenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyukuthi beyinaka benazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lapho siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyukuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokho esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyukuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kusho ukuthi sesiyathina sithi hayo lathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMatabeleland North, nxa kuyukuthi abezanu behamba besiyakwenza imihlangano yabo, lathi zaqalisa ukwenza ethu imihlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19?
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma-structures ethu, ama-polling station based. Remember thina silama-structures aqalisela even la kuma-villages. I-village la nge-village iyabe lama-structure. Abantu kabayekele ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba abantu yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu abahlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana. So abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube lalokhu, kutsho ukuthi singathi lo mkhuhlane usukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana babo. Akuyenzi lokho. Abantu bayahlangana, uyabingelela umakhelwana wakho umbone ukuthi yena angabe enjani namhlanje, uvuke njani, and so on and so forth. Yikho kwenzakalayo lathi emhlanganweni wethu. Siyakhangelana nje ukuthi sibona nokuthi laphana kuvillage liyana kuminjani, kumbe ku-polling station liyana kuminjani. Asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bevandla linye. So asisoze completely sithi khona okuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ikwenza imihlangano yabile abantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bezingelelana bebonisana ukuthi omunye lomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla leZANU-PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile le migoqo le ekhona. Nibakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazwe?
EmaThekwini North sike sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi sizaba siyabe silokhu sibakhangela ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazo lathi sizahlangana.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF yehlule.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano wesaga kusithumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha. UZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesicube sethusayo. Linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHeroes Acre eHarare emngcwabeni kaClever Shadrack Siramba owake waba umsekeli womholi webutho leGugurawundi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi baka Studio 7 igama lami nguSiqondiso wakompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine-flat so e-flatini sithi kuvalwe la siyemashi ngaba nesikoloto so isikoloto ngasibhadala kwaze kwafika manje sebebayavala futhi solo ngingakaqedi ukusibhadala isikoloto. Isikoloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona. So manje ma ngithi ngifuna ukuma bathi hhayi ngingaphuma kodwa ngishiye impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo. Manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe iy'mpahla zami ngiphume khona indawo engiyitholile lapho engizoya khona. Ngicela usizo kubantu, ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje vale vele ngiyelane so ngingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani. So bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokala ngiseGoli. Ngiyacela usizo kakhulu olwenu, ngiyabonga uma ngingaluthola usizo. Inkosi libusise.
Yathi namawe linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho eZambia. Lizwele mayedi vele nofunda khona ukukhulela eZambia. Yabona nje ukuthi vese uzwa omunye umuntu ongaziwa kule lizwe. That's why le lizwe bakulanto abayizwelayo. Omunye qala wayesifusa ukuqala ngathi i-background yakhe uyakwaya uboMozambique. Lo manje laye lo uzwa ukukhulumela ke namhlanje bashaya izandla abantu bemoya beZambia. Bashaya izandla kujabula mpela ukuthi awu kanti umkhaya. Awu bantu bakithi hayi kusuke kuzima lokho. Lizwele ke namhlanje wade bemama esipitsa close ezikhulumela odira vele iZambia. Ngikuzeka ekhala kukhulele khona ufunde khona wezambia lona babarwana that's why it is in bizana ngasizweli vele kezwa lutho ukuthi kumbe ikwe into enzethu vele esomisela kangaka akalamuzwa ukuthi ngezibhabhu hayi yena ngokuza asithele ke
hello
Lungile.
ngamagalelo emandebeleni siwriting abakamakazi xa wena magalela baba sola iphakathi yehlukanisa wena ufunelani oyizani irayi yekela labeke ngokwena.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwele Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umakhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimali abangamathumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe ukuqediselwa ukuwiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu welwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho le-Miami-Dade uDaniela Levine Cavah utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulabalitshumilane abatholakala befile. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le Surfside eFlorida ekileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayeza ama-families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane khithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama-buildings la ayamentenwa yini to make sure ukuthi structurally allocatedimile ngoba siyazi ukuthi even layo le building isi building endala. I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, into ethusa abantu abaningi kakhulu lento yenzakala eFlorida.
Isehlakalo lesisingasitshengisa ukuthi izindlu zelemelika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esoku dilika wale building mina ngokubona kwami angeke ngisho ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America azigcinanga. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le thileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awaqinanga. Kodwa okuqakathekile ukuthi ama-building wonke kumele a-inspectwe kube le maintenance. Njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi i-building le ibise e-beachfront so elwandle. So kuningi okwenzakalayo elwandle ngoba wani ichebe-chebe most of i-area yakhona ichebe-chebe. So kumele ukuthi kukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama-building akho endaweni ezifana lalezo or aseduze lolwandle abe kudenja yini ukuthi angadilika ma ukuthi istructure sakhona asiqinanga.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi so
sombuso wabamhlophe. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, sekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasa, likhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.